Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 9 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abameli bedalela eParliament bebandla leZANU-PF sebethethe isinqumo sokuthi bengaze bathengelwa ngesikwelede izimoto ezidulayo ngoba befuna kulondolozwe imali.
Kodwa into emele yenziwe lanxa nje i-economy ingasoze yavusa ikonoko, kunenge omele kwenzakale ukuze i-economy ivuke ukuhlanganisela ukuthi iZANU-PF iphume embusweni. Kodwa mase bethethe inyathelo lelo, it's a right step in the right direction.
Inhlanganiso elwela ababalisi bemaphandleni ithi amalunga ayo elokhu engabuyela emsebenzini ngoba ingalamali yokugada amabhasi njengoba imbadalo yawo isikhuphuke okuphindwe kaningi.
Abanye vele babesebenza bathikona, hayi i-first day was izolo, then second day namhla, so kusasa bazalova le-Friday.
Odokotela abasacathulayo ama-junior doctors bathi bamelele odokotela mathupha ukuthi bakhala nomsebenzi labo bese befaka phansi izikhali njalo. Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu esithi kumele kufakwe imali yokwakha umduli kuluhlu lwendleko zikahulumende ukuze uhulumende avulwe. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo msakazo. Abameli bedalela eParliament kubandla leZANU-PF sebenze isinqumo sokuthi bengaze bathengelwa izimoto ezidulayo ngezikwelede ngoba befuna ukuthi ilizwe lilondoloze imali. Abameli bedalela eParliament abebandla leMDC Alliance abakhulumele Studio 7 bona bathi izimoto bazifuna ngoba zenza umsebenzi wabo ube lula. Uzulu wemukelele linyathelo ngemibono ehlukeneyo. UGibson Pepe, ubhotabhote ngedolobho leHarare, wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Pupright uGarepi oyindunankulu yebandla elibusayo leZANU-PF edayele ePhalamende wethule umbiko esithi isinqumo sabo lesi sivelele enhliziyweni zabo ezibuthakathaka lapho bebona ukuthi isikhwama selizwe kasilamali enelayo yokubhadala odokotela lezinye izisebenzi kahulumende. Unkosazana Princess Nkomo oyisakhamuzi seGlenview uncome kakhulu lesi senzo esithi sitshengisa ukuzimisela kwebandla leZANU-PF ukulungisisa umnotho welizwe osocuba.
Lesi yisenzo esihle kakhulu ebese sisikhangelele ebantwini esibakhethayo ukuthi basimele njengoZulu. Lizwe lethu lima imanzonzo, kakula mali fuyela yikho. Ukuthi uthi kufuze inkokheli ecabanga ayibone ukuthi iqakathekise ukuphila kahle kukaZulu, bona bese besenza okwezimoto zabo ilizwe selilungile. Lapho ngeke sisole.
Omunye njalo ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu, umnumzana iPithule Maphosa, uthe loba nje kunzima ukwethemba iZANU-PF lesi yisenzo asamukelayo loba nje singayindawo.
Lanxa nje into ekhulunywa nguTogarepi kuyinto emele yenzakale eliqiniso, kodwa kunzima ukuthi sikulandele, njalo kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi liqiniso yini, baqinisile yini kumbe bayadlala ngemizwa yabantu. Kodwa into emele yenziwe lanxa nje i-economy ingasoze yavusa ikonoko, kunenge omele kwenzakale ukuze i-economy ivuke ukuhlanganisela ukuthi iZANU-PF iphume embusweni. Kodwa mase bethethe inyathelo lelo, it's a right step in the right direction. Kunganceda lakho konoko okuncane okuzatholakala mabe sekela ukuthenga izimoto ezidurayo, lakho kuzanceda kancane.
Kulabanye njalo abatshengisele ungajabuleli lesi sinqumo besithi ibandla leZANU-PF laziwa ngokwenza izithembiso zamanga. Bathi ibandla leZANU-PF lizama nje ukukhala loZulu ukuze kukhanye ingathi labantu enhliziyweni kodwa kungasiqiniso. Umnumzana Mlindilwa Mancitshane uthe abantu beZANU-PF bavele kabalani lezimoto ngoba bevele belazo ezidulayo nje ziziningi.
Lokhu akusinto eliqiniso ngoba imoto vele kudala sebelazo. Abantu beZANU sebathola imoto bathengelwa izimota 4 kumbe more than 4 nge district esazibonayo lapho abazisebenzisa kathesi phonxa besithi abafuna izimota kabathathe zonezo phela ezathengwayo bazithengise bazihambise endaweni lapho ezifunakala khona izibhedlela inkamba zamapolisa azilazimota kathesi ngangikhona besithi asifuni izimota abona vele sebelazo kudala so asondlela ehlanzekileyo le abasebenza ngayo indlela nje yokulahlisa uzulu
umnumzana Dapiwa Ndlovu yena ukhothoze kakhulu inkulumo kamnumzana Popurayito Garebe esithi indlela nje yokususa uzulu endabeni ezimqoka zelizwe ubuye wathi kufuze baqathe ize ukukhuluma lebandla lephisa le MDC Alliance ukuze ilizwe liye phambili
konke lokho kakudingeki silapha nje ukuzigqaja kwezampf kuyikuthi izanu ithanda abantu ngabe ichuchisa indaba yokuthi kukhulunywe lebandla le MTC sithole ukulungisisa ilizwe if izanu was sincere ngabe yikho khona ke ukuqhakathekisana bengaze benzeni kumbe bale ngitsho leholo labo akusoze kusize shekelizwe kufuze sivule ilizwe lenelise ukwenza ibhizinesi kufuze silungisise indaba zokwebiwa kokhetho okwenziwayo lezokukhipha ibhondi nothi kwi-economy yethu sifake i-US dollar ngoba yikho lapho kule ndaba khona
kule mbiko ethi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ehoteleni eHarare selokhu wakhethwa esikhundleni njalo uphapha ngendizamtshina siyabona imuli yakhe eSwitzerland ekupheleni kwenyanga zonke ngimele istudio 7 ngiseHarare ngiwuGibson Bebe
izikolo ezimbalwa bezibuyisela abantwana emakhaya ngoba belezikwelete zemali yanyakenye ukuthi ezinye bezise zenqabela abafundi ukuthi baye kusibanga isilandelayo ngaphandle kokuba babhadale kuqala obathabele masuku sethulela lolu daba ekobulawayo
uhulumende kudala wabeka isinqumo sokuthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo kuthi nyakenye wathi abantwana bazafunda kungela mbadalo kodwa laloba kunjalo izikolo ezimbalwa zibuyisele emakhaya abantwana besikolo abangabhadalanga unkosikazi Nyarayi Mugadza ongumzali kobulawayo uthi wabhadala kungakakhwezwa imbadalo ebhadalela umnyaka lo oqalileyo kodwa uthi imali ebisilela ibifunakala ukuze umntwana angene eklasini
mina ngingumzali okhathazeke kakhulu bengibhadale i-school fees yami last year ngibhadalele u-2019 ungakakhweli kodwa ke izolo ngifika esikolo umphathi esikolo beseyala kupha umntana wami iclass agrade 1 ethi ngiqele ngibhadalele i-$6 abakhweze ngayo kuhlunga kangakanani ngoba ugcina anganimizamo yethu ayibonakali njengabazali isiphakathi kwesimo lesi esinzima kangaka ukuthi umntwana agcine esephiwa iclass ngemva kwesikhathi vele sokuke wakhulunyiswana kubi
unkosikazi Thandi Nyoni oyisakhamuzi senkulumane uthi ucela abaphathi bezikolo bazwisise ukuthi nxa umzali ebhadale ingxenye kungcono kumele umntwana bamamukele esikolo afunde kulokuthi bambisele ngekhaya
mina ngingumama olomntwana ofunda khona apha enkulumane umnyaka ophelileyo ubeku-ECDA khathesi uya ku-B bengibhadale ingxenye yefees kodwa ngithe ngihamba laye izolo esikolo bamala bethi ngibuye laye sengibhadale yonke ngikhuluma kanje namuhla kayanga aluve bekungumntwana oqalayo bengizazwisisa kodwa lo obevele efunda khona last year namhla bamale ngoba ngibhadale ingxenye lokhu okwenzakala ezikolo sibili kithi abazali akukho fair ngoba abantwana bethu bayaphendukiswa umsuku zonke ngelanga lokuqala
umnumzana Lungani Ndebele ongumzali olomntwana esikolo esisemakhokhoba uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana baxotshwe ezikolo uthi kulilungelo labantwana ukuthi bafunde bengabhadalanga
ukuxotshwa kwabantwana izikolo zivulwa akukho fair kumaparents ngoba ngomthetho welizwe leZimbabwe ukuxotshwa kwabantwana abantwana abafanelanga baxotshwe ezikolo kufanele kuphela ama parents abe held accountable for u failure to pay school fees so mbona ngani akulunganga khona kho kwenzakala esikolo ukuthi ababhadalanga ifees ngoba kulilungelo lomntwana ukuthi khona afunde and the constitution yethu yelizwe iyasivumela ukuthi khona abantwana kumele bafunde from grade 1 to grade 7 abantwana kumele bafunde free sisakudimanda njalo khonoko asikuthi sikhohliwe ngenxa yokuthi khona sile political situation that is tense.
Unkosikazi Olika Khaira ongumqondisi wesigaba sakobulawayo kwezemfundo uprovincial education director ngesilungu wenqabe ukuphendula imibuzo yentathela izindaba ethi uzaphendula kusasa. Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali bekhala ngembadalo zesikolo esezikhwelile kanye lempahla ezidingakala ezikolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inhlanganiso elwela ababalisi bemaphandleni ithi amalunga ayo elokhu engabuyela emsebenzini ngoba engalamali yokugada amabhasi njengoba imbadalo yawo isikhuphuke ngokuphindwe kaningi. Kodwa uhulumende lamhla uthi uza kwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngendlela ye-cost of living adjustment. Ababalisi abanye bakhalale umsebenzi besithi bafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North umnumzana Neva Nyahunzi yena osichazisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Bena abanye besibona hayi basendlini and then abanye bathi hayi sihambile kuphela ukuthi kona siyenze umhlangano ukuthi kona sivumelane labanye ukuthi kona ama days esingawasebenza ngawapi and then abanye babuyela ngkhaya but abanye vele babesebenza ukuthi kona hayi i-first day was izolo then second day namhla so kusasa bazalova le Friday.
Umuntu uyazikhethela ukuthi yiwaphi amalanga azawasebenza ngevi akula kuthi kulamalanga elavumelanayo.
Hayi sina njengenhlanganiso state uya not saying ukuthi kona we want to paralyze the education system. So izikolo vele ziyachiyana amanye ngama primary amanye ngama secondary amanye ngama boarding kulama day schools amanye ama schools vele makhulu amanye vele they are very small. So we say ukuthi kona singanika i blanket statement yokuthi kona hayi kumele silove maybe Wednesday kungaba nzima because abanye abalisi vele bayahlala esikolo abanye bayakommuter so ama circumstances and lapha abakumele badinga imali kumbe bazenze lo okungabanika khona at least ukuthi bona lawo baphile kuyachiyana so kumele sikuchiye kuyi open so that ababalisi bayavumelana lapha abasebenza khona ukuthi thina lapha singasebenza njani sisebenza okungama resources okulutshwane lokwese lapha
bona abantwana bayafunda yini besizwa emadolobheni kuthiwa babuyiselwa emuva ngenxa yokungabhadala ama school fees.
Hayi iqinise ukuthi kona abantwana bayahamba sibili esikolo but ukufunda hayi iqinise ukuthi kona abaningi vele okwakathesi abakaqalisi ukufunda ababalize bayahamba kuphela ukwenza i babysitting because vele balezikalazi ezikuthi bona babefuna ukuthi kona sibe le full blown strike but unfortunately thina sathi hayi asizange sinike employer a 14 days notice period leyana so singahamba ku strike legally hayi kuzabanzima ukuthi kona at least singaphumelela abanye baza fire umsebenzi so yikosi melele ukuthi kona at least sibanike i 14 days leziyana so ababalisi bayahamba emsebenzini but abaningi bangkhona vele abafundisi babehlezi kuphela bekhuluma besiqondlela labanye.
Lo ngumnumzana Neva Nyahunzi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye esewange.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ningakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ku-9:00 ntambama kumagagasa we-909 AM lawe shortwave 12080 la ku-15775 kilohertz. Namhlanje kuhlelo lwesizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni sixoxa ngodaba lokuvalwa kukahulumende welemelika. Kuchoni lokho kumazwe omhlaba afana leZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele DRC seziqalile ukwethula impumela yokhetho olwenziwe kumalanga alithumi edluleyo kulokufuthelana elizweni okwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuqhamuka kodlakela. Amabutho akwele Melika athi abulele inkokheli yamalwa ecatsha awe Al-Shabaab ayisithupha ngemva kokuhlasela isigodlo sawo eseBay region ngendizamtshina ezingelabatshayeli. Odokotela abasaqhuba izifundo ama junior doctors bathi lanxa sebethoniswa munye ngamunye phezu kodaba lokukhalala umsebenzi balethemba lokuthi mhla odokotela asebaqeda lezi zifundo ama senior doctors engabeka phansi izikhali bazabuyela labo ekukhalaleni umsebenzi. Embikweni abawethule namhla odokotela laba bathi izikhalazo zabo zingaqhubeka zingalungisisiswanga baza sebenza kabili ngeviki uhulumende aze ababhadale ngedola leMelika alungise lezinye indubo ezibakhubayo emsebenzini wabo ezifana lokusilela kokusebenzisa kwempahla zokusebenzisa kanye lemithi. Umongameli Donald Trump namhla ubekhangelelwe ukuqhuba umhlangano lamalunga edale leCongress esigodlweni seWhite House khonapha eWashington DC lapho azakhuluma khona ngodaba lokuvalwa kukahulumende. Uhulumende welemelika uvaliwe kulandela ukungavumelani kukamongameli Trump lamalunga ebandla lamaDemocrats phezu kokwaba imali yendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo. Umnumzana Trump athi kumele kufakwe imali engamabhiliyoni phose ayisithupha i-5.9 billion yokwakha umduli wokuvimba abantu bokuza abangena kwelemelika ngokungekho emthethweni emngceleni welizwe leli bevela kwele Mexico. Amalunga ebandla lamaDemocrats achothoze umnumzana Trump esithi kungani kungavulwa uhulumende udaba lomduli luhlaziwe lulodwa. Ukhiphe stube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule lokhu izolo ntambama eWhite House embikweni wakhe oqhakathekileyo lapha bekhuluma khona ngokuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende langemali yokwakha umduli emngceleni wamazwe la.
I have invited congressional leadership to the White House tomorrow to get this done.
Sengicela ukuthi amalunga edale leCongress abuye eWhite House ukwenzela ukuthi silungise udaba lolu.
In order to support national security.
Utambute kuyamangalisa ukuthi kulabantu abachotoza umduli afuna ukwakha.
Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences and gates around their homes?
Abanye bathi akuqondakali engifuna ukwenza. Ikakhulu nxa ngisithi ngiyakha umduli. Kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu abalezikhundla eziphezulu balemiduli ezindlini zabo.
They don't build walls because they hate the people on the outside, but because they love the people on the inside.
Uthe amalunga ebandla lamaDemocrats kawafuni ukuthi kuvinjwe abantu abangena kwelemelika ababulala abantu makhaza. Uthe umngcele osezansi kwelizwe lwemelika ungenisa izidakamizwa ezimangalisayo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs. including meth.
Umngcelelo ungenisa izidakamizwa eziningi kakhulu ezinjenge meth, iheroin,
cocaine and fentanyl.
Uthe kulabantu abaningi abangena emngceleni welizwe leMelika leMexico okwenza ukuthi azame ngamandla wonke ukuthi kuvinjwe ngwakha umduli.
In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records.
Emnyakeni embili edluleyo kulabantu abaningi ababothwe bezama ukungena elizweni leMelika okugoqela izikiwi labathengisa izidakamizwa.
And 4,000 violent killings.
Uthe kulabantu abaningi kweMelika ababulawa ngabantu bokuza abangena ongekho emthethweni elizweni leli. Uthe amaDemocrats afuna kube lomduli owakhiwe ngensimbi.
At the request of Democrats, it will be a steel barrier rather than a concrete wall. This barrier is absolutely critical to border security.
Ukucelwa ngamaDemocrats ukuthi kumele kube lensimbi ezizafakwa emngceleni hathi umduli.
This is just common sense.
Kodwa ke amaDemocrats amelwe ngunkosikazi Nancy Pelosi okudalele House of Representatives lo Senator Chuck Schumer bathi uTrump ukhuluma angakwaziyo njalo usenga ezimithiyo ngomngcele awufunayo.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Umongameli Trump kumele ayekele lokhu akwenzayo avule uhulumende.
I must reopen the government.
Ushuma uthi kulabantu abanengi abasebenza kuhulumende abathule nzima abangasatholi iholo, ngakho ke uTrump kumele avule uhulumende oselisikhatshana evaliwe.
Having failed to get Mexico to pay for his ineffective, unnecessary border wall and unable to convince the Congress or the American people to foot the bill.
Umongameli Trump osehlulekile ukuthi ilizwe leMexico libhadale umduli wakhe uvale uhulumende weMelika kwenzela ukuthi athole imali yakhe yokwakha umduli.
Has shut down the government.
Uphinde wathi uTrump wenza engani ngumuntu ololwaka lwamanga.
President Trump has appealed to fear, not facts.
UTrump ufuna ukubusa ngokwethusela hathi ukuvikela uZulu.
Division, not unity.
Ugcizelele esithi uTrump uyethusela. Uthe kulabantu abaningi asebedubeka ngenxa yokuvalwa kukahulumende. Ngakho ke uthe uTrump kumele avule uhulumende ngokushesha.
There is no excuse for hurting millions of Americans over a policy difference.
Uvalwa kukahulumende kuzwisa ubuhlungu izisebenzi njengoba imuli eziningi zingelamali yokuthi zithenge izindlu, njalo labalimi bengasoze bethole imali yokulima.
Federal workers are about to miss a paycheck. Some families can't get a mortgage to buy a new home.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kuleMelika uthi akuqedakali okwethulwe nguTrump.
Thina besicabanga ukuthi mhlawumbe uzo-announce ama policy pronouncements around indaba yona le ukuvalwa kwegovernment lo le ndaba yeborder wall le ayifunayo. Kodwa sizwe nje ephinde egcizelela izinto ayezikhuluma ku-campaign trail yakhe.
Okukhulunywe ngamaDemocrats ke ubona njani?
Bathi bona indaba le eyomduli ofunwa nguTrump umduli ongasoze uncede ngalutho nje ikuwesta imali.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani kweMelika osokulamalanga phose angamajumi amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC ngingoCape Stube.
Zemidlalo lelokhu likhula inani labadlali abangaqhatshwanga ukudlalela amaqembu phansi kohlelo oluqhutshwa inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe endaweni yeHeatstreak Sports Academy kobulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lolu hlelo luthe luqala ngomvulo bekulabadlali abalitshumi lambili, kodwa namhlanje lesithathu bekulabadlali abedlula amatshumi amathathu abadinga umsebenzi abakade bezilolonga ngaphansi kokuqondisa kwabaqeqetshi ababalisa bake baba ngabadlali beqembu lesizwe lama-Warriors abathi uKalisto Basuwa, uAgent Sau kanye lowakwadlalela iqembu labesifazane lama-Mighty Warriors uSithethelelo Kwenji 15 Sibanda. lonyaka ngomnyaka wesithupha inhlanganiso yefazi iqhuba uhlelo lokudingela abadlali imisebenzi njalo lasesikodlweni iHarare kukhona uhlelo oluqhutshwa kanye kanye nalolu luqhutshelwa kobulawayo. Isiphathamandla senhlanganiso yefazi uNomsa Boys Moyo uthi ngolwesihlanu kuzakhethwa abadlali nxazombili kubunjwa amaqembu amabili azadibana ngensonto yesikodlweni iHarare.
Program ethi iqalise ngomvula yaphela ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu kunapho kuzakhethwa abadlali abangu-18 babangu-20 abaza kuya eHarare bedlala leyinye iqembu elefazi khona ngale eHarare. Lapho futhi kuzabizwa khona abanye abaqeqeshi khona ngale ukuthi labezobona esilakho njengabantu befazi.
Abaqeqeshi abaphethe uhlelo olufanayo esikodlweni iHarare ngababalisa uThondira Indiraya kanye loNaisen Muchekela. Bekulabaqeqeshi abambalwa abakade bebukile uhlelo lwanamhla eHeath Street Sports Academy njalo laba ngabaguqela uBekuthemba Ndlovu weqembu leBulawayo City, uGathlie Chibuka weqembu leBulawayo Chiefs kanye lomsekeli kamqeqeshi weqembu lesizwe lama Warriors uBongani Mafu. Eminyakeni edluleyo iqembu belibunjwa ngemva kokudibana kwamaqembu abe ekhethwe ngemva kohlelo lolu belivakatshela emazweni angomakhelwane njalo bakhona abanye abadlali abafana lo-Obed Tafira yena wokwadlalela iqembu le-Highlanders abasebenzisa leli thuba ukuba bahle babonwe ngamaqembu angaphandle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanjini.
Sinja siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abameli bedale lePhalamende bebandla leZANU PF sebethethe isinqumo sokuthi abasoze bethathe izimota ezidulayo zePhalamende ngebe bafuna ukuthi ilizwe liye phambili ngokulondoloza imali. Odokotela abakade bekhalele umsebenzi sebemiswa phambi kwamadale bethoniswa munye ngamunye ngokubeka phansi izikhali zabo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.